Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomgcibelo mhlazi ku 13 zibandlela 2024 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
amalungiselelo akhona siphakathi kwawo liyazi ukuthi nxa vele siza kuya ku Congress kuzathatha isikhathi abantu abasibekezelele basinike ithuba kuzafuna imali kuzafuna ukuthi abantu babe le roadmap yokulungisa ama structures siqalisa phansi.
Ozithi unobhala jikelele webandla le CCC umnumzana Sengezo Chabangu usehambise udaba lokuvimba amalunga ebandla leli angamathumi amabili lantathu ukuthi angancintisi kukhetho lwe-by-election lwenyanga ezayo.
Ngala development ayenza esikolo asafundisa asayenza inoke kuthathe imali phele eChina uyaqila abazali yaphunga ubuya athi khona kufanakala ngifuna imali enje like athi ngifuna ama 70 rand but amarizana aziristikwa.
Izakhamizi zeGwanda North azixotsha umphathisikolo weMacholo Moche Primary School zimethesa icala lokungaziphathi kuhle zisithi uyeva imali kanye lempahla yesikolo njalo udiliza imizi yabantu. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi abazi kuyozalwa nkomoni ekupheleni kwemidlalo yokudinga intshantshu yezwekazi le-Africa emdlalweni wenguqu e-Africa Cup of Nations yona iqala namhla elizweni lase-Ivory Coast. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu ubikwa esehambise udaba lokuvimba amalunga ebandla leli angamathumi amabili lantathu ukuthi ancintise kukhetho lwe-by-election olenyanga ezayo. Iphephandaba lobulembu elesite lithi igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole usethulele umthethwandaba we-High Court lolu daba. Uhambisa amalunga la ayenqobile kukhetho lwanyakenye kodwa uChabangu wabaxotsha edale lephalamende lakumakhansili. Amalunga la aqoqela eyawedale lephalamende amabili umnumzana Gift Ostalos Siziba. Wesigaba seChabalala phelandaba lo mnumzana Amos Tibaya owayenqobe kusigaba seMkhoba North lamakhansila amadolobho achiyeneyo. Kodwa uChabangu uthi lanxa efuna ukuvimba amalunga la kakayi emthethwandaba ukuyayethula lolu daba. Sixoxe lo Chabangu saqala kumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi ibandla le-CCC liqoqa ukwenza umhlangano we-Congress na.
I-Congress nxa singayithatha sifake ekuphawulweni kwenhlamvu zenkonzo singathi liBhayibheli. I-Congress nxa singayithatha njalo sifake enhlamvini zokholo singathi umhlangano omkhulu lapho obhabhathizwa khona uthole izivusiso uzalwe kutsha. Ngakho lokho ke akula muntu ongafuni ukuthi azalwe kutsha. Akula muntu ongafuni ukubhabhathizwa nxa usechurch kumele umfundise abambe iBhayibheli akungenise emanzini akukhiphe akunike ithemba lakusasa akuthethe akukhuleke ukuthi izono zakho zonke kade zibe zikhona kazidlule uphila impilo enaphakade elotshintsho. So iCongress lakithi kuma political parties iqakathekile okwamagama. Akula leader, akula nkokeli engafuni iCongress. Ungabona inkokheli ibalekela iCongress kutsho ukuthi asonkokheli eloqotho, kutsho ukuthi asonkokheli ephuma mgceke ebantwini. Ileader kumele ivele ebantwini, izinqumo zenhlanganiso kumele zivele ebantwini, amaqhinga wonke ayenziwa enhlanganiso kumele avele ebantwini. Ibe yiyo iCongress ele final decision eza kuthatha isinqumo sokuthi inhlanganiso le izasebenza ngaluphi uhlobo, izasebenza ngayiphi indlela. So iCongress is very very important. So angila kuthandabuza ukuthi kule leader phakathi kwethu engasoke ifune iCongress.
Manje ungasitshela ukuthi amalungiselelo eCongress ahamba njani?
Amalungiselelo akhona siphakathi kwawo, liyazi ukuthi nxa vele siza kuya kuCongress kuzathatha isikhathi. Abantu abasibekezelele basinike ithuba, kuzafuna imali, kuzafuna ukuthi abantu babe le roadmap eyokulungisa ama structures. Siqalisa phansi indlu, phela iqaliswa ku foundation isiyafika ephahleni. Singeke siqalise ngokufaka uphahla singakafaki foundation, singakafaki umduli. So siza kuqalisa kuma branches, sibuye kuma wards, sibuye kuma districts, sibuye kuma provinces, sesiyagcina ke kuma national. So iCongress seqalisile amalungiselelo akhona. Okuqakathekileyo ngokulungisa ingcebo zemali ukuthi zavela ngapi, lokudinga ukuthi ngobani abazasincedisa kulelo kulolo hlelo loCongress. Okunengi umnyaka uqala kuyathi kusiyafika i-first quarter, second quarter, abantu babesephakathi kwendima yeCongress. So kuyilo ulimi lweCongress belungiselela ukuthi bahambe phela bayekhetha inkokheli zabo. Inkokheli zabo zikwanise ukuthi ziphiwe imandate 5 years ukuthi zikhiphe iZimbabwe kulolo hlupho silalo okwamanje siya phambili.
Lo ke ngozithi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC, umnumzana Sengezo Jabangu obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela ntshweshwe, lamlela nampala kuwembula.
Ukuhlelo lwethu lwezemaphandleni lamhlanje, izakhamizi zeGwanda North ngolwesibili zixotshe umphathisikolo weMasholomoshe Primary School zimethesa icala lokungaziphathi kakuhle zisithi uyeba imali kanye lempahla yesikolo njalo udiliza imizi yabantu. Ngolwesithathu iqula logatsha lwezemfundo livakatshele kulesi sikolo ukuyaxoxisana labazali bona abathe phinde alugxobe umphathi kulesi sikolo. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba eStudio 7 uAlbert Ncube eseGwanda.
Abazali babafundi besikolo seMasholomoshe Primary labo bavukele esikolo lapho sivulwa ngolwesibili ukuyatshela umphathi isikolo umnumzana Everson Sinyolo ukuba kuphuma phela kulesi sikolo ngoba engaqhubeka kuhle umsebenzi wakhe. Ngalokhu Sinolo usuke kulesi sikolo wayabikela abakhulu bakhe kugatsha lwezemfundo eGwanda, bona baqhube umhlangano lezakhamizi ngolwesithathu. Ezinye zalezi zakhamizi ezingathandanga ukubethwa ngamagama zethu Sinolo usebhelize isikolo seMasholomoshe ebesihamba phambili kulezinye.
Usinyoro, lapha ifensi yesikolo ayikho, amaklasi kugcwele izikhova zikhona phakathi, omalulwani vele ngathi into eziningi vele zifile lapha esikolo, akulanto eright lapha esikolo. Usinyoro uyasihlupha emalayinini lapha kugogo bethu lapho sihlale senzima usinyoro.
Mahlanta mangaki sibuya sikhalaza ngisho minyaka mingaki sikutshela yonke into ithuka lokuthuka isenzani senzani.
Usoro mina ngisahambile eGwanda South wayesezenya ngiyasazi isitori sakhe sezenya samsusayo.
Sicela ukuthi nalise hlukanise ukuthi
abathatha umuntu
wakhe uthathani umuntu wenu sithini lisithethele umunye bese lisibona ukwehluleka kwenu.
Lamazi agcizelelwe ngumnumzana Mduduzi Mlilo ongumgcini sihlalo ekomiti yabazali balesi sikolo, othi Sinolo unguntando kayiphikiswa.
umuntu okumele akutshele izinto but lingakwazi ukubonisana. So that is a challenge ukuthi you can't build anything ase omunye umuntu enjani esithi yena nguye wazi. So lawo umbono okabufa kanjani akutshela inkoni office lithe wena uyabufaka wayiphi office uyabufaka uphi umbono wayiphi office.
Usobhuku emahlolo omuhle umnumzana Love Mondlovu uDusinolo Liqili njalo ngahloniphi inkokheli zomdabu.
Ngala development ayenza esikolo asafundisa asayenzini wakhe uthathi imali uphele etshoni esegwanda uyacila abazali yaphunga ubuya athi khona kufunakala ngifuna imali enje like athi ngifuna ama-R70 but amarizana azirisithwa wayesithi ngona ngize kubhala ukuthi e-photocopy paper ene-R2 but kusidinga ne-R70 leyo ngeyani thina sifuna abezemfundo basinike omunye edimasta omutsha lo asisamfuna sisakwanisa ukusebenza layo bangamuyekela ephenduka la ngikhangethi kungaba le ngozi.
Ukansila kaward 1 ekwano North umnumzana Stanford Nkala uthi iningi labafundi selihamba umango omude lise ezikole ezikhatshana ngoba abazali bengawelelani loSinyolo.
Okukhona ukuthi loSinyolo kakusebenzeki ngakuyaba nelidlela yokuthi atshintshe kuphela ke sibone ukuthi buyiwa ngapo ngoba kubiza umhlangano lapha ezilongisa umhlangano wesikolo abadala ngabasakoparate abadala banengisebenzisa abantwana basebasa kwezinye izikolo ukuthi umntwana oseduze khona la atshiye isikolo ku-200 meters aye ku-4 kilometers 5 kilometers ecapani ecapumfula.
Imizamo yokuxoxisana loSinyolo iyehlule kodwa umnumzana Sidney Swanda isiphathamandla sogatsha lwezemfundo esiqintini seGwanda ohlangane labazali ngolwesithathu uthi uSinyolo uzabanjwa ngamandla okuthi ayephumula kusaphenywa udaba lwakhe. Kusenjalo ziqhubeka zisifa inkomo esabelweni sezansi semandebeleni kungenani lezulu elinensukwini ezedlulileyo. Abogatsha lwezokulima bathi sezifika phose enkulungwane ezinhlanu 4,762 inkomo esezibulewe indlala. UZulu ukhuthaza ukuba aqhubeke ethengela inkomo isikuba ukuze ziphephe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela udaba oluphathelane labesifazane.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula eziphathelane lomnotho welizwe.
Ngitshona njani? Mina ngimebhumpala, organizing secretary kaward 28 eCountry Park. Ngizakhuluma ngimele omama. Siyazibona intengo zempahla ziyakhuphuka mihla ngemihla. Ukuzwisa ubuhlungu kakhulu ngoba abantu abaningi okokuqala kabasebenzi nalabo abasebenzayo iholo labo liphansi kakhulu ukuthi ukwenelisa ukuthenga impahla kusuka kube ngenye into enzima kakhulu empilweni zabo. Okuyikuthi kwezinye imuli bagcina sebengasathengi okunye esingathi kibo kugcina sokungani yi-luxury begcine bengasakuthengi. Omama abaningi ngabomama abazimele bodwa abangalabo baba njalo abanye ngabomama abangekho empowered. Nxa ngisithi empowered ngisho ukuthi omama bangela okunye abakwenzayo ukuthi bazithuthukise empilweni njengabomama. Akade belokhe bekhanyelela ukuthi ubaba ngiyohambisa emsebenzini abuyela khonokha kutholileyo kuthenge okufunekayo endlini kusetshenziswe imali mebhuku kuthenga imithi lokunye okungabe kufuneka ezindlini. Manje njengoba umumo welizwe ujeke kanje suka kube nzima kakhulu kubomama njalo isihelo sikubomama. Umama uyathwala nzima abanye basebenze bephila ngokuyenza ama-peace job lapha lalaphana ukuthi babhalansise imizi yekhaya. Intengo yempahla le ngokukhwela kwayo kuyafanana kukhwela kwe-RTGS nempahla eziyabe zithengiswa nge-US dollar. Kungokunjalo iholo eliningi elabantu abasebenzayo labe kungama-RTGS even laba sesithi ngama asebesithidla umhlala umudlalihlezi esingathi yipentsheni la ipentsheni kuyi-RTGS kusuka kube nzima kakhulu ukuthi ukuhlala ikakhulu emadolobheni sokungenye impilo enzima kakhulu engani sesikwenye linye ilizwe elingayisilolelela kithi.
abantu bayathola yini usizo kuhulumende kumbe kwezinye iziphathamandla ezikumphakathi?
Njengenhlanganiso bekungakabi khona kangako okukhona ukuthi kusizakalise omama laba nemakhansilini. Abakhansila angenileyo khathesi besingakaze sibe lenhlelo ezinjalo ezincedisa omama ukuthi bazithuthukise. Kukanti phambilini eminyakeni edlulileyo bezikhona inhlelo ezikhona ezibuye lezinye izinhlanganiso ezimbalwa nje ukuthi omama bathole ukuncediseka. Ngizanengu-example njenge-Africa Ahead yabuya yancedisa omama ukuthi bangene emaqembini bafundisane ngokuhlanzeka, bafundisane ngokugcina imizi yabo, njalo bafundisane ngokuchayelana esingathi ngumkando, kube bechayelana imali kumbe bechaya imali bebuthelele besuka lapho bayisheyeze sebesenza ama-project abafunayo kanjengokwabo-dishwasha, kwenza ama-detergents achiyeneyo. Kuma-progress project wona la kukhanya omama bayakuthokozelela kakhulu ngokuthi kuyabalibazisa okokuqala. Okwesibili kukwenza babe lobudlelwane bona njengabomama. Okwesithathu kukwenza bagcine izimuli zabo ngemali zenezo abazitholayo kuma-projects wona lawa abayenza amancane. So ngikhwe ngithi ngathi omama bathola ukuncediseka khona kuma-project wona lawa abafunda ukwenza ama-detergents, labo kwenza ama-crafts okwezikhwama lamangqongo ukhabazincedisa khona.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Mabel Mpala obona ngokuqoqwa kwenhlelo kuward 28 eCountry Park, kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngekhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba siqoxa lonkosazana Nonduduzo Ncube. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ungacela ngikusitshela ukuthi ekulobeni lapha ngeziphi ingwalo osuzilobile njalo ungathi zihamba kahle yini, ziyathakazelelwa nguZulu?
Yes, ziyathakazelelwa kakhulu. UZulu sengitshengisele isupport enkulu kakhulu. Owakathesi ngilengwalo ezingu-4 but kulolunye oluphumayo kathesi ngoJanuwari. Ezimbili zakhona ngezesiNdebele, umhlaba ongihlanekele, elinye lithi buchitheka bugayiwe. Then kube sokusiba lelesikhiwa elithi All Their Flows The Life Schema. Lona ke lile sequel yalo ethi A Widow's Curse iyephumayo kathesi ngoJanuwari.
Ya, ungasitshela ukuthi ekulobeni lapha kuyini kahle kahle okukhangelayo osingathi thina ngesilungu okuku-inspire?
Mostly you find ukuthi inspiration ibuya from izehlakalo ezikhona empilweni xa ngiphila kimi kumbe abanye abantu nje engiphila labo, kungaba ngumakhelwane, kungaba ngama-colleagues kumbe abangani. So isikhathi esiningi inspiration it comes from zona lezi zinto eziyabe zisenzakala. Uyabona kwesi sikhathi kuyayenzakala ulutho ubusulubona and then you're inspired to write a story. Sikhule from that particular event. So inspiration ivele isuka from ama real life experiences.
Sizwa kuthiwa njalo nguwe oloba umdlalo lo olabo Madlela. Ungasitshela ukuthi umdlalo lo uthiwani njalo utholakala ngapi?
Umadlela comes home yona ke idlala ku ZTN Prime etholakala ku DSTV Zimbabwe. So iyo idrama engiyibhalayo kwakathesi idlala ngama mostly idlala ngolwesibili ntambama ngabo 7.
Ungasitshela ukuthi manje kumdlalo wona lo bawuthakazelela yini abantu njalo uhamba njani? Singathi thina ukhangelani kakhulu ukwenza ukuthi abantu bawuthakazelele.
Abantu bawuthakazelela kakhulu ngoba ukukhuluma most of the time there is engcela izinto ezenzakalayo ezimulini. Main character yethu ngumadlela obviously, but kulamanye ama supporting characters akhona abantu abo sithandazile labo sipikiri labo gogo nasindini. So ikhuluma mostly ngezinto ezenzakalayo ezimulini khona lapha, izenzakalayo it's a comedy but drama at the same time. So ilokuba i-comedy, ilokufundisa, iloku-entertaina wonke undawonye khona lapho.
Yesizwa njalo kuthiwa ungusomabhizimusi, ungasitshela ukuthi kuyini okwenzayo?
Ngivule ikhawashi karesi ngo-December. Ikhawashi isasentsha sibili ngoba ayikakwanisa inyanga, yakwanisa inyanga kuvikile ebuyayo. So hayi yona iqhuba kuhle sibili, sithi sabona nje yenza njani, kodwa hayi uBulawayo njengisela isupport enkulu kakhulu. So ikho engikwenzayo kwakathina.
Wena ungosakhulayo ungasitshela ukuthi ukhangeleleni elakusasa ukuthi uzabe usenzani?
Ngikhangelele kakhulu ukupromota isiNdebele in terms of literature, in terms of entertainment, ukuthi nje akwazi ukuthi elizweni lethu izinto vele zomile, especially i-art sector ayinasupport kangako. But ngikhangele ukuthi mina lami izadlala indima yami ekuthi ngipromote ulimi lwethu, ukupreserve ulimi lwethu, ngipromote i-entertainment sector yethu khonapha koBulawayo nakwezinye indawo ezigoqela uBulawayo, emakhaya konkayi Tsholotsho konke kusiya Baby Gwanda Plan. So ngikhangelele ukuthi umsebenzi engiwenzayo uzaba ne-impact not only abantwini nje ababe bekhonjima umsebenzi wami, but ngikhangelele ukuthi uzaba ne-impact nakwamanye ama-artist asele khona nabanye abasakhulayo. So hopefully eminyakeni le ebuyayo ngizaqhubeka ngisebenza namanye ama-artist akoBulawayo.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli ukhuthaza ikakhulu ontanga ukuthi ngesikhathi lesi iningi likhala ukuthi akula misebenzi lokunye okunjalo, kuyini abangakwenza?
Advice yami ukuthi bakithi akula muntu ozasinceda. Akula muntu ozasinceda, the more uhlala the more isikhathi sihamba. And empilweni akula nto isikhathi is something that you can never recover, no matter what, you can never recover time. Once it's gone, it's gone. So into enkulu ukuthi usukume wenze khonokho okukwanisayo. Siyafika isikhathi sokuthi ungafaka i-discipline kwi-commitment, fakele hard work kuyasebenza, ngoba singabe sinothi sihlezi simelele ukuthi kube khona umuntu ozasinceda kumbe kube khona i-institution or i-political party ezasinceda. Sizaze siguge silokhu sihlezi. So the best thing is ukuthi usukume, usebenzise izandla zakho, udle izithukuthuku zakho.
Lo-ke ngunkosazana Nonduduzo Ncube ebesiqhuqalayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bathi abazi ukuzalwa nkomoni ekupheleni kwemidlalo ekudinga intshantshu yezwekazi le-Africa emdlalweni wenguqu e-Africa Cup of Nations, yona eqala lamhlanje elizweni lase-Ivory Coast. Okuningi asikuzweni kunithathele izindaba e-Studio 7 uJoseph Njanji esiphalolwudaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umdlalo wokuqala womncintiswano we-2023 Africa Cup of Nations ukhona namhla ntambama, njalo uqeda iqembu elimela ilizwe liqoqela imidlalo yele Ivory Coast kanye lele Guinea Bissau. Lawa maqembu akusibaya sikagroup A indawonye le Nigeria kanye le Equatorial Guinea. Kulezibaya eziyisithupha ezibunjwa ngamaqembu amane ngasibaya sinye. Umlandeli womdlalo wenguqu ohlala elokishini leluveve uMusa Moyo uthi uba khona kwamaqembu angamashumi amabili lane 24 ancintisa ukuphakamisa inkezo ukupha ithuba amaqembu amela amazwe angela ndume la enkulu emdlalweni wenguqu.
Ya mbona ukuthi amanye amathimu lawa angasoma favorite this time azakwanisa ukudlala lawo, ikwanisa ukungenisa ama-results because ibhora selitshintshile. Akulandaba ukuthi abanye badlalela iwakwana, so kutsho ukuthi sizabona lati ibhora i-competitive, sizakholisa. Sebengangena la uTanzania wona yabo isikhathi ukuthi ibe phambili,
Nakwelinye icele ubheke impilo ngwenya odlala kusigaba sika Division 2 edolobheni lakobulawayo uthi yena abadlali abadlala phetsheya kolwandle yibo akhangalele kuyibo.
So siyabe sikhangelele ukuthi njengoba kuyabe kulama-players amakhulu asuka ezweni sesikhaleti afukhona izochaza njalo siyakhumbula ukuthi kuqala kwakuthethe umane nguye ephakamisile. So sikhalele khathesi ukuthi hayi usalala uzophakamisa cause lathi yabe sikhosta ngale uLiverpool. Sikhaleti uma ekuya ngapha hayi uzosenzela kahle.
Umhlubulo wangezansi yezwekazi le-Africa umelwe ngamaqembu abalisayele South Africa, iZambia, iMozambique, iAngola kanye leNamibia. Njalo wayeyintatheli yezemidlalo osesebenzela iqembu lobulawayo City uThandiwe Moyo uthi uyakholwa ukuba phakathi kwawo lawa mazwe kukhona elingenza izimanga.
South Africa ilama players amaningi avela kuma Mamelodi Sundowns and yona iMamelodi Sundowns nxa siyikhangele isiyenze kuhle Africa. iZambia yona seyayiwina iAfcon and ngithemba abantu abaningi especially lapha eZimbabwe bengabe bekhangelele wona lawa maqembu.
Odlala iqembu labasakhulayo le Highlanders uDaniel Madondo laye uthi ukhangelele kuba iqembu le South Africa liqhube kuhle.
Thanda ukukhuluma ngeSouth Africa ngoba yine parent country and futhi sayibukela iPremier League yangkhona. Themba ukuthi singakhangela yakiyo ngiyenza ngcono ngoba ama player akhulu awethembazwayo. Ama player akhulu bengaproducer into engcono bengaba lechance ukuthi qualify bephambi.
Unqobani Ngwenya laye oke wadlalela iqembu labasakhulayo le Highlanders uthi yena ukholelwa ukuba intshantshu izaphuma kumaqembu alabadlali abaningi abadlala phetsheya kolwandle.
Hali uCameroon vi amaplayers amaningi singakhanyela bazalelwa vili khona hali France endaweni vili izithole i-training konke wonke konke okuningi vili kuhle. So sikhangelele bona ukuthi labo besikhiphele wonke old based in this practice in Hlala.
Ukusasa ngensonto iqembu leNigeria lizadlala lele Equatorial Guinea komunye umdlalo weSpurs ka Group A. Ukuthi kuSpurs ka Group B iqembu leEgypt lizadlala lele Mozambique, ikanti eleGhana lizadlala lele Cape Verde. Iqembu leSenegal liphethe isicoco ngemva kokunqoba eleEgypt ngo-2021, ikanti eleEgypt liphuthelise endaweni yesibili njalo langomnyaka ka-2017 lapho elinqotshwe khona ngeleCameroon. Umncintiswano weAfcon 2023 uqala namhlanje zilitshumi lantathu kuzibandlela. Njalo uhlelo ukuba ufike emaphethelweni mhlazili chumi lanye kunyanga kaNhlolanja. Limidlalo kwakumele idlalwe enyakenye ngenyanga kaNhlangula loNtulikazi kodwa yasidluliselwa phambili ngoba isimo somkhathi siyabe singalungelanga ukudlalwa komdlalo wenguqu ngaleso sikhathi elizweni lase-Ivory Coast. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo imuJoseph Njanji.
Ukuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi werumba uBright Dube ozibiza njalo ngokuthi nguKing Brian. Nangu lapha ixoxa loNtungameli Nkomo Studio 7 nesingu yakhe entsha elesihloko esithi Khuzani Abantwana.
Sarbonani sarbonani ngiqhamuka ePlumtree esigabeni semacingwane. Kwezomculo ngisamncane kakhulu ngiyethule ama-singles track angu-2 last year 2023. Kumanje singena kulo mnyaka u-2024 ngizothula i-full album.
Oh, my God.
ngaba ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngokuhlala ngihlala elizweni lase South Africa. Abangathanda ukuthenga umculo wami bengangithola kulezi inombolo +27 78 688 2933. Ngizoziphinda futhi +27 78 688 2933.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Kini balandeli, bengicela uxhaso kakhulu. Ngisamncane kakhulu endleleni yomculo. Ngicela nami ningizekele. Ongathanda ukuthi maybe ekhona ukuthi esebenzisene nami, ngakhona ukuthi esondele kimi engincedise. Ngingajabula kakhulu la uma ngithola sengisezingeni eliphezulu, sengilingana labanye abaculi asebephambili.
Siyabonga King Brian. Sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilale.